uSamantha Rejoice Mazibisa ngumculi oleminyaka engamashumi amabili lane yokuzalwa, yena waziwa ngegama elomsebenzi elithi Senza.
Ngiqale eyami band nge 2 months, but ngengakhulela ekujayiveni kudala kwami ngisakhula nje. Ngiyasebenzela i-artist uSandra Ndebele, ngagida laye senza travelers laye eRussia, sisonke emfundisa engoma. Ngaze ngamshiya-ke recently sengivula kwami. Bengivele ngokwami ngizitshela ukuthi one day ngifuna, I just want to be a star. Ngibe mkhulu lami ngifane labo Thembe City, ngifane lama-celebrities amaningi aphandle laphana labo Nicki Minaj yabo. So ngazitshela ukuthi singafika isikhathi mbona ukuthi sengikhulu lami ku-music sengifunde into eziningi. Mayela inkosi sivumile sifuna ukungivulela, then naye sengiredi ngenza kwansi lami ngivule wami ngizame mbona.
Selokhu yabe ngumculi ozimele yedwa uSemza, yena ocindezela imisebenzi yakhe ye-Velocity Records. Usekhuphe ingoma ezimbili yathi bezingezokuhlolisisa ukuba uzemukelwa njani ngabalandela ezomculo.
Ingoma yokuqala bengikhiphile ndoda yomnikazi, then eyesithu ngungweya, so kathi esingenza eyesi-3 leyo igqome le-house. So-ke ngiqambe ilizwe lizayizwa uma isiphumile. Abantu bangithandile abaningi, they're so happy, ifamily, ama-friends, ama-fans amaningi, abantu abaningi bangi-WhatsApp, bangifonela bafuna ukusebenza lami, bafuna ukuthi siyenze nje izingoma zonke. So ngathi vele ama-calls angikhona angena each and every day, abantu bangisponda kahle ama-shows, uma ngiphefoma ku-show people they're happy, ba-celebrate ukuthi ngenze kahle.
USemza ucindezela imisebenzi yakhe esebenza ndawonye lo-Perseverance, okungiyo mphekela amachacho, ikanti uyatholakala njalo lasebulenjini.
So njengoba sengisakhipha ama-few tracks lawo senza kahlanu, seke kuhle kuyi-album nga-1, then ezinye zidownloada ku-Data File Host. La ku-Facebook ngikhona Samantha Rejoice Mazibisa, ku-Instagram ngikhona Miss_Sammy, angithola lapho bangidinga.
Ingoma kaSemza ethi Indoda Yomnikazi bayikhonsa kakhulu emsakazweni wedolobho lakobulawayo weSkies Metro FM, njalo uthi ngokuhamba kwesikhathi uzahlanganisa lale ethiwa ingwenya, yona ayipheke kulezi nsuku ahlanganise lezinye akhona ezaziphakela uZulu kube lidlaladi lakhe lakuqala. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yeah, 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 y